Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka komkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo kasekho.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga layizolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye 11,200 kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha 64,700. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula athoba minwe mbili 83.6 million abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.8 million elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifika amachumi amabili 19.3 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 345,844. Ngesikhathi iCOVID-19 ilokhu imemetheka njalo umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele South Africa lele Zambia, ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe South Africa bebophe ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi lemngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya eDRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border eAfrica, liborder eliphithizela kakhulu iAfrica jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kule sifo se-COVID ngabe sikhona, i-COVID ingakafiki i-Beitbridge Border Post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu i-traffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama-Easter la ngezikhathi ezifana lalezi i-festive season yabo December uyathola ukuthi ama-truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombolojhi phakathi emesina esize Beitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwelaseZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubolutumba ungakhangela ukusukela utumba usiyafika Beitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okutsho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudingeka ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge Border Post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu. Ibridge lelana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezu kwalo. Kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa loma bengahlanganiswa ngalabantu abayineliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu nzima due to ukuthi isystem ifuna ukuupgrade iwa eBeitbridge Border Post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla leEconomic Freedom Fighters sixoxelaye ekobulawayo ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana bekezela madomo ofuzwayo kasekho umnumzana ofuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center umnumzana ofuzwayo wayevame ukuxoxa le-studio 7 kwinhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe ezomnotho lezamalungelo oluntu asizweni ekhuluma ku-studio 7 kunyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i-report le CCE imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku-commission eyafakwa nguhulumende and i-commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i-report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolisa donse siyalikhuluma kwawo abojohana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo so yona izabuya phakathi laphakathi iyeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so abakutsho ibona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwa bachaka kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Lo umnumzana bekezela madoma afuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo. Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana i-COVID-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho-ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika. Omunye walezi ngcwethi ngumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo Ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine le kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besixwayisa ngako selithembe ivaccine le engakabi khona ingaba khona lizayaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani. Okwakathesi hayi liqinise kakhulu lilandela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka ama-mask lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo ukuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani. Inxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo, abanye bathi iyatshintsha i-DNA yabantu, abanye bathi i-right iyelapha. Ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende le-Ministry of Health bengene bechasisele abantu ukuthi li-vaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yama-vaccine ngokuchiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ukuthi imelwe amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane, okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane le-World Health Organization namankampani alemali ukuze i-vaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele, emakhaya kuyo wonke umuntu, umntwana, umuntu omdala, abagulayo labo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frank Phiri ngomunye wabasese lokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa baqale befake bona amakhiwa khona ngale nxa ibulali iqale ibulale bona ngendlela sisesurvivor thina, kodwa hayi ngiyayifuna sibili nxa ukuthi yasenza kodwa baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine yibhizimusi yabathile.
Sizwa besitsho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China, it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyi business leyi ngoba ama-companies sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni loku vikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele, e-Red Cross Society kwele Botswana, ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kobeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana, ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi oyisizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila emsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokudala.
Ubungumnyaka onzima kakhulu kuningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezize ngoba akula lapha abangathola khona, bayabe behlekile ezindlini, akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha, kumele ngicela uzonithanyelela la.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda okubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So kungene i-corona izinto zonke zajika kwayalelale ibusiness engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngichone like iphansi kangawo kodwa hayi ansaphilanga ngendlela amakade sithi nzaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year
kodwa uSibanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi khona how can I make money in the new normal. So sihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshiwe ngaphandle.
Abaningi bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries, of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakele njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula lolu oluvelise lukhona osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe asebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imingcele ingaphanga ivalwe ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabonga kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika uMnumzana Joe Biden kanye lomkakhe uNkosikazi Jill Biden namhlanje bachayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden utshela nxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule lamhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Yiziphathamandla zesabelo seNashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Ngesizwe ukuthi abanye abalaleli ve-Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, ngiyabingelela kusele kanje bantu ba-Studio 7. Sithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli bonke lonke indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuzaba kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu kudonsa yona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo kungela ukuphila kahle ngoba lokho kusasebenza umthetho nalesuka la u-2020 nalowo ekomkhuhlane la ke lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma ngomgcini idlala oyilupane emzoni.
Bonanza and Bonanwan were getting Germany's in down, isn't down. As he is one jelly sailor, Lelumanga, or little tatty leaf, Utati leaf, Ubisens, I'm seven Zivan. We in Zaini, U seven Zelava, and Labo and Taba seven Zela Moban. Utu tatty leaf Ubisensan. Mova Akula and Shuluy into our ice season, I want. Cutting with some seven Zban, Holelan. Nabochi Wenga Valley School, the Yunkinda. Umuntu is a minister of health. Umuntu is vice president. Majum Tunjalo Umbizutin, and Uhabe Choncha Yunkinda. Elizabeth and Yankee Lafalabal in Kubegala Pabling is an opinion. 2021 Stella is an UPF Yakin of Georgia. Stella is an UPF for Kokolabokul be resigning when Nikas about Tarabangan is cool. Scatel and Alanda Sevukilab. Kutaba Tatama leaf, leafubani et a tatali sailor lead. Akulam Tongaboni, Mundo Lalizwin, Mundo Kubek is a choncha footy Elizwin, Mugla Lizum Nangakolo, the Wichi Wingalab, Ochuingaba, Babarako Minister of Health, Ochuingaba, Barako Vice President, Catele Labo Kokolabukula, Abaka resigning seven. Laba bechiela abantu abancane kathi imsebenzi bani bona abangiyachiyo umuntu azaphela amazinyo eloku esemsebenzini
alibonani basakazi bestudio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyakeni omusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekalelayo 2021 omusha kangaka kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekezo yepolitiki yeZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha ngani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
2021 will be a tough year as Zimbabwe. Izinto zokhuphuka. Loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and the political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola. Ukudla kodwa kutholakala konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes in terms of sense kuzoba lelinye politically iZANU-PF izayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF. Njengamanje ngithi basayenza lokho kuyisketchinyana kwabo ngathi about the opposition party now sebelayo ungathi opposition party idopa manje say grand u tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli be studio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka
it was a friday my darling was a friday 7 zopokine
Kuwoza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini uThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
long anelehleza ubaba kaJohnny uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini coronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqala elithi ngeke ngivume nelidlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje beluyimvela kancane ngesikhathi secoronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu
uhleza kusuye yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidla amahabulo phose umnyaka wonke ka-2020 umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu le Masendu Boys labanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphela lomnyaka bepheke baphaka elichisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Umkhaso simthalathi ngubano wawuthumelayo kulelo lizwe wekorona. Sendula Masendu Boys Jiligiti uzivate babo mange
amayango songa zisine utongo pata uhehekeza.
Uprojas uthi leli lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalo mnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa kungamvakatshela lobanene.
Ziyabhavuma impela, singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy Shining Fellows Charles Zwane weNdovane Super Sounds, iDubia Masters, Dubute Warriors, Dumo Sounds, Solo to Great Sounds. Sihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu. Ungaphuthelwa mlaleli.
Injanji kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukuncindezelwa ngo-2020 onzima wethula indlikizane edlalade walitha igama elithi sidla isimabiliya.
Kutshalwe siceda ceda sok, hayi bona usuceda ceda o. Kutshalwe siceda ceda sok, corona siceda ceda sok. Kutshalwe siceda ceda sok, hayi uzociceda ceda sok. Kutshalwe siceda ceda sok, hayi uzociceda ceda sok. Ah, manje so. Bakeni labantu sinye belithani, mathuda khona lapho America ko China. Kwaba mhlobo ukucabala nje sonke. Ah, isiyowayo.
Ngakolunhla ngothi abeZimbabwe abasekela izomculo nabo abazange balahle imbeleko ngobunzima kwa 2020. Idatha zendaba zeZimbabwe zigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube labanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli iK9 Studios. Umgcinihlalo walenkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta kungakhathalekile ukuthi ule mali loba akalayo.
Okwamanje sikhethi sithatha bonke, as long italenti likhona, abantu bayothanda umculo wakho, sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda, siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu dubu ukuthi hayi kunehlupho yemali, abantu banalo italenti, bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhodi nabo sisibethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esam uzoyiqondisisa kulaba abatsha, even labadala, ma italenti lisakhona lisavuma, iminyango ivuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nxa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus sidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi ake siduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami ngimamele. Mele siduduzebende Johannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa usuqhamuke kweleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.